Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNcwabakazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebesedlula ikhulu lamajumi amahlanu 153 abantu sebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Bayakhala abavela kwabanye amazwe abavalelwe eTownsend High School koBulawayo kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Asikwazi ukuthi bakhona abagulayo noma bakhona abangaguliyo. Sisebenzisa ama-toilet ndawonye.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bafuna ukuvala ngci umngcele wakwele South Africa lele Zimbabwe ngolosihlanu.
Iboda sizoyivala kuzokwenzakala ngoba akusela ngenye indlela okungasikufa yikuphi.
Kodwa abasekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi abantu laba bahlokoza indlu kalonyovu.
Ngithemba i-ANC izavula amehlo ibone ukuthi abantu laba baganga nje besiya ngabe.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokulabantu abedlula ikhulu lamajumi amahlanu 153 asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Bakathi kwabafika phose inkulungwane ezizidupha 5893 asebahlolwa batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lwezempila kahle luthi kunani leli sokulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4629 asebephephe kumkhuhlane we-COVID-19. Kulabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abavalelwe eTownsend High School koBulawayo abathi bathole nzima kuleyo ndawo. Bathi bafakwa kuleyo ndawo besanda kubuyela ekhaya bevela kule South Africa eBotswana lamanye amazwe kusenzelwa ukuvinjwa ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Abakhulume lomsakazi we-Studio 7 bathi kuzwisa usizi okwenzakala eTownsend High School okulabanye abagulayo labanye abaphile kahle abahlangana endaweni zokugeza ezokudlela lezinye. Sixoxele abambalwa abathi sebezama ngamandla wonke ukuthi bakhulumisane lohulumende kodwa kukhanya ngani kuyehlula. Omunye wabo ongafisanga ukuthi siveze igama lakhe uthi kulabanye njalo asebebaleka esikolo lesi bengatshelwanga isimo sabo.
Isimo lapha esikhona ku-quarantine eTownsend koBulawayo sibi kakhulu. Singomama abalabantwana, silabo gogo, silabo mama abazithweleyo, silabantwana abancane. Kunzima, akulamanzi, ukudla esikudlayo nje akufanelanga ukudliwa ngumuntu. Seni lapha sivuka silinde insimbi ikhale siyelanda iporridge, kulandele itiye, isinkwa esiletiye engelachako. Awubuzi muntu, uyathatha kuphela uyadla. Okulandelayo emini sibona ukudla kubuya kuthiwe sidla khonoko khona, sidlala izichebo zalapha yi-cabbage ngama chance yi-beans. Asibuzi lutho, siphongupiwa nje. Sibuye sihlale lapha ethini esikhona edomini esikulo siyi-10. Silogogo ogulayo, silo mama olenkinga laye. Sisuke eGoli sonke sisuswe izinkinga zethu. Pho lapha asikwazi ukuthi sihlaleleni kangaka.
Ngikuthi kumele lenzeni.
Abanye babuye eBotswana, abantu lapha abanye abathestwanga. Abanye bathestiwe kodwa ama results asilawo. So asikwazi ukuthi bakhona abagulayo noma bakhona abangaguliyo. Sisebenzisa ama toilet ndawonye. Sisebenzisa izindlu zokugezela ndawonye. Siyahlangana ekitchen sithatha ukudla sindawonye. Sinjalo asizazi izimo zethu zempilo ukuthi siminga. Akula nto abasitshela yona ukuthi sihlaleleni, simele silinde kwensuku ezingaki. Sesithestiwe asila ama results. Abanye baphumile izolo bengalawa ama results. Abezempilo asibaboni, abasichazeli lutho thina. Sagcina bezosithatha ama bezositesta sabagcina lapho. Asila lapho esikhuluma labo khona. Asilambuzo esiyibuza bona lapha esikhona eTownsend silindwe ngamapolice si lama social worker aba yibo nje abasincedisayo ngokuncane khona lokho khona
lo ngomunye wabantu abavalelwe e Townsend High School kobulawayo ocele ukuthi singavezi igama lakhe ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomphathi intambo ozempila kahle u retired General Constantino Chiwenga obengaphenduli umakhale kukhweni wakhe abantu abahlolwa batholakala belegciwane le COVID-19 bathi babandlulula ngabomakhelwane izihlobo labanye eZimbabwe uMavis Gama usethulela lolu daba
omunye wabantu laba ngunkosikazi Thathenda Manzungu ohlala eMilton Park eHarare
when the rapid results team for testing came to my place a woman where I stay came to my door
ekubuyeni babe rapid results team ukuzongihlola emzini wami ngezwa omunye wabomakhelwane lapho engihlala khona egoqoda ngathi ngokumvulela wangitshela ukuba uzongazisa ukuthi abantwana bakhe bethukile kakhulu ekuboneni abezempilakahle befika emzini wami
PPEs
baningi abantu abakusimo esifanayo osokwenza inhlanganiso ezijiyeneyo zingenele ukwenzela ukuthi abantu bafundiswe ngegciwane le-COVID-19 unkosazana sichasisile Ndlovu umqondisi wenhlanganiso soye Gwanda Community Youth Development Trust ukhuthaza uhulumeni ukuthi afundise abantu ngomkhuhlane we-COVID-19.
Ama cases e-COVID-19 especially local transmission are increasing almost daily. Njalo futhi enye into engiyinanzelelayo ukuthi khona abantu nje emphakathini i-COVID-19 abayithathi ngendlela ethusayo.
Umnumzana Ivan Thakabada olwela ilungelo likaZulu uthi kunenge abantu okumele babekwazi ngomkhuhlane we-COVID-19 ikakhulu nxa umuntu evalelwe endlini elomkhuhlane lo
even the issue of quarantining yourself you realize
lendaba yokuzihlalisa wedwa e-quarantine uzathola ukuthi izihlobo zakho ngokwazo ziyabe seziwesaba kuthi omakhelwane bona asikhulumi bathatha isikhathi abantu ukuthi bakwamukele
knows you it takes time for them to accept you
uGeneral Constantino Chiwenga ophethe ugatsha lokahulumende lwezempila kahle uthi seluza kuguquka kakhulu lolu hlangothi ukubalisa ukuphathwa komkhuhlane weCOVID-19 lo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okunenge ngalokhu, ngenani ebelenjini beinternet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele lakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abantu abadabuka kweZimbabwe abathi bazavala ngci eBed Beach lemesina ngolwesihlanu umongameli Emmerson Mnangagwa aze asuke esikhundleni. Bathi uhulumende kaMnangagwa wephula amalungelo kaZulu njalo wenza ubukhohlakali obomangalisayo leziphathamandla zikahulumende. Omunye wabokokela umkhakhaso lo umnumzana Sifiso Khulumani uthi kulabantu abaningi okumangalisayo abathi bazavimba emesina ukwenzela ukuthi izimota ezithwala impahla ezivela kule South Africa leZimbabwe zingedluli kuleyo ndawo. Ukhulumani uthi baqhuba umkhakhaso lo ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Zimbabwe Lives Matter esasungulwa ngumnumzana Julius Malema okhokhela ibandla eliphikisayo kule South Africa ele economic freedom fighters
njengoba thina siZimbabwe EFF sizokuyivala iborder hayi siyivala thina siZimbabwe EFF kodwa sichasa lolu hlelo olwe hashtag Zimbabwe Lives Matter sizobe sikhona mhla ka 31st lapha emesina sivala iborder sithi uhulumende waseZimbabwe akayehle esihlalweni ngoba wehlulekile akulakuthalungisile so sichasa singamaZimbabweni sihamba singamaZimbabweni sinema wonke umuntu ngobuningi amaZimbabweni wonke jikelele
singathi uhulumende wakwele South Africa uthini ngodaba lolu
uhulumeni wase South Africa akakhulumi okuningi ngakho ngoba vele uhulumeni wase South Africa njena sekuqaleni akakaze azihluphe. Ngikukhumbula ngalesi sikhathi sikaThabo Mbeki, uThabo Mbeki wahamba wathi sebeya nempendulo kwisaphethe lo umongameli omdala lo umgabe waphendula le mpendulo ethi yonke into iright eZimbabwe. So thina singamaZimbabwe nakumelanga sithembele kuhulumeni wase South Africa, kodwa kumele siziphakamele. Ma ngabe bayaxhasa, abaxhase ngokusiza bakhuphe umfo wabo lowo ngumnankagwa ngoba babonke kusadiki.
Ye, so ke singathi kuyenzakala kodwa ukuthi livale ibhoda.
Ibhoda sizoyivala kuzokwenzakala ngoba akusela ngenye indlela okungasikufa yikuphi. Kumele lowo mngcwele uvalwe, singamaZimbabweni sibambisele sisonke sizokulungisa.
Ye, so ulibona ngani kulabantu abaningi abazabe bekhona pho kuvala ibhoda?
Abantu abaningi bazoba khona ngoba ake akunamuntu oyamukela lesi simo esibhekane laso. Okunje sikhuluma kunje imisebenzi ayikho, impuphu yahlupha, amanzi ekhaya akula. So akula ngenye indlela, kumele singamaZimbabweni siphakame ngobuningi bethu sibiyoleleli lizwe, ikakhulu labo abantu abakudiaspora, laba abantu abase-South Africa. Asisukumeni thina, sisizeni, sixhaseni ngobuningi bethu. Siyele emesi namhla ka-31 silwelwe ilizwe elingelethu lama e-South Africa, singamavisitor.
Umnumzana Sifiso Khulumani udabuka kwele Zimbabwe, sixoxe laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Kodwa abalandeli bebandla leZANU-PF abanjengomnumzana Believe Gawule bathi abantu laba bahlokoza indlu kalonyovu.
Amadoda la asebenza le-EFF njalo bayazama ukufinyelela kwi-ANC ukuthi bathole isupport kwi-ANC, yikho abakuzamayo kakhulu. Besebenza lezitha i-CIA ikhona phakathi kwabo, babhizi sibili abantu laba, abalali basebenza ubusuku lemini.
Bazayenelisa yini ukuthi bavimbe khona ngale mngceleni xa sikhangela ke ubudlelwano phakathi kwele South Africa lele Zimbabwe?
Abasaze bephumelele ngoba mina into engiyinanzelelayo ukuthi i-ANC njengohulumende okhona we-ANC e-South Africa, ngithemba i-ANC izavula amehlo ibone ukuthi abantu laba baganga nje besiya ngapi. Nqabengakona i-ANC akunanzelelanga okulandelayo yibo ngoba abantu laba bale uhlelo lwabo lunabile besebenza labo le-EFF. Njengoba kade ukhuluma nge-EFF Zimbabwe, i-EFF into zabomalema lezi. Njalo lethemba, kodwa ngingathi G40 iyazama ukungena la ku-ENC, izama ukuthi gain i-ground la ku-ENC.
Angavimba ngciko nangale ke emngceleni, kuzayenzakalani kwele Zimbabwe njengoba siyabona ukuthi imoto ezinkulu lezi ezithwala ukudla, imoto ezithwala into ezithiyeneyo ngasozenelisa ukuthi zingene kwele Zimbabwe, njalo ziphenduka zisuka kwele Zimbabwe zisiya kwele South Africa, lazo ziyahlala isikhathi eside e-Bad Bridge. Kungenzakalani khonapho?
Bengavimba lapha ebhoda leyi. Ibhoda leyi yibhoda thina eqakatheke kakhulu kwelakithi ngapha kwelamaNdebele, ngoba kakhulu emhlubulweni wethu lowo siphila ngayo ibhoda leyi. Omalayitsha abantu into ezibuyayo zonke, ukudla okuvelele South Africa, yonke into ivelele South Africa.
Umnumzana Believe Gawule umlandeli webandla leZANU-PF sixoxe laye ekubulawayo. Okwamanje uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa usenda kuthumela eZimbabwe abantu bakhe, kodwa kukhanya engazani akulalutho abaphenduke belubambile ngenxa yokuthi bakhulumisana kuphela lomnankagwa. Inhlanganiso ezijeneyo zithi kulabantu abaningi ababotshwa eZimbabwe khona manje okuthiwa bafuna ukugenqula uhulumende kamnankagwa. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezingamajumi amabili 23 million asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Wayengumongameli wakwele Nigeria umnumzana Goodluck Jonathan owenze umhlangano izolo kwele Mali namasosha kanye losanda kususwa esikhundleni sikamongameli ngenkani. Umnumzana Ibrahim Boubacar Keita uthi kwenzakala ukuthi kungalungiswa ukususwa kukaKeita olokhu evalelwe enkambeni yamasosha. UJonathan uthunywe yinhlanganiso ye-Economic Community of West African States. Uqala kusasa umhlangano webandla lama-Republicans
we-Republican National Convention ukukhankasela umongameli Donald Trump ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngolwezi lonyaka. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
senziwe manje
lobaba
mkhulu
babelo.
Linganjani zulukandaba lapha elikhona endaweni zonke zomhlaba esijeneyo. Ye namhlanje ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Sikhuluma ngokukhathanyezwa kwabesilisa ezindlini. Kambe kuyenzakala kumbe akwenzakali ezindlini. Yes, lo baba umqondo bazimagonya, lo mama usakhile lilini uMadube. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Qale ngayo baba Magonya. Kulaba silisa yini abakhathanyezwa ezindlini lapha?
Bakhona esikuzwayo lezinye indaba esizitholayo emaphephandabeni lokunye sikuzwa nje ngemilomo abantu bezikhulumela ukuthi awu kuzibandakithi hey kwazi wahlupheka umntana omuntu sekuthi ngakabuyanga ekhaya nga wazihlalela ekhaya umfazi wayehlonipha wayehlonipha wayengubaba sibili umuntu wakhe kanti-ke ukuhlukunyezwa kwabobaba kuvame isikhathi esiningi ukuthi kube yinto okuthi lapho eliyibonela khona isiphuma egcekeni umuntu uyabe vele selilimele ngaphakathi nangokwakho ubaba ngoba kuthatha isikhathi ukuthi indoda itshengisele eqinisweni ukuthi hhayi madoda lapha mina ngiphila ngidliswa kalokhu lobhu la
Madube nanto udaba khona mama
ngizavumelana lo ubaba uMagoni indaba ekhona yokuthi obaba ezindlini bahlukunyezwa njalo uhlangothi lwabantu kuvame ukuthi uze kuthiwa ukuhlukunyezwa kwabomama ezindlini labantwana ebese kungani kuthiwa obaba babafani kakhulu enkulumeni but obaba ungakhayela i-percentage yangikhona bahlukumezeka okudlula omama but bona abaphumele egcekeni njalo ungazuze ubona ubaba sephumele egcekeni ekhuluma ukuthi lapha ngiyahlukunyeza menhlukumezekile kumbe kuthe kwathi yabo kuyinto okwangibona sokuthetha isikhathi sokumdlile ngaphakathi kokuthi lokuphila kasakwanisi ukuphila kuzo abanye obaba uzuze uphonguze kuthiwa uzibophele kumbe uvuke ethule yabe kuyinto zonke ezihambelana nokuhlukunyezwa kwezindlini bakhona sibilo mama omama sibili abangobhatista sibili abachaya obaba ukuthi umchaya ukuthi amtshele ukuthi ungaphuma endlini iyaripota umntana abantu uba free my part angavele engene endlini mhlawumbe sekhonene ukuthi ngasenelisi ngaselalisi noma ele mali kanye nelisi uyisebenzisa kunomuntu oyikhontroli endlini ofuthi ukuthi ubaba kumele umekele adlale indima kababa endlini ungamhlukumezi ngamazwi ungamhlukumezi langezandla ukungasitshayi futhi obaba futhi ngizawabeka kube afichane ukuthi islow is not that abakubenelisi kusifaka isandla but uyake umuntu wenkosi engazange akunike ukuthi umuntu ongumama uyafaka isandla so ubusumenza wokuthi ulwa naye ngamagama ulwe naye ngezandla umu-abuse emotionally and physically so i-domestic yabobaba izinga langikhona liphezulu kakhulu
naso-ke indaba khona bamagonya uthi ngakuchayeze kuhlala amadumdulo sibili kube njalo
ye hhayi khona bengakwenza sibili kodwa eyi kunzima
tu
akunzima sibili mfowethu
hayi-ke udaba lethu luma lapha namhlanje ebesixoxa khona lo mnumzana Ngqondobazi Magonya lo nkosikazi Sakhile Lilini uMadube lezi zingcwethi kwezamasiko esintu saqhubeka ngodaba lolu lokukhahlanyezwa kwabesilisa ezindlini ngeviki
ezayosoku
isikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Lingalitshona njalo imthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwabatsha igama lami nguMike Woke namhla kuhlelo sixoxa lentathelo izindaba esanda ukuthola umklomelo kuhlelo oluqoqwe inhlanganiso yeSADC iSouthern African Development Community kuhlelo silo Prosper Ndlovu Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi mayelana ngohlelo lwe 2020 SADC Media Awards.
Ngiyabonga ukwamukela ehlelweni. Okuqala engawutsho ukuthi iminyaka yonke ivele ilalo uhlelo oludinga ukuthi intathelo zindaba ezibhale emaphephandabeni kuma radio lama television to broadcasting ba ncintisana ekutheni ngibonakala ukuthi ekubhaleni kwabo bayancedisa yini ukuthuthuka kwenhlanganiso yesadik.
Kuyini okwenza ukuthi bakhethe wena ukuthi ube ngomunye wabathole umklomelo kulolu hlelo?
Okubalulekileyo ukuthi ukuphiwa kwalesi sicocumbu umklomelo lowo unikezwa kuphela umuntu oyabe wenze umsebenzi obukekayo kwedlula yonke. Ngakho-ke ngiyakukhola nami ukuthi phakathi kwezizwe zonke okuvela khona intatheli zindaba under iSADC kutho ukuthi ekuncintisaneni kwethu kukhangeliwe ukuthi indlela mhlawumbe engibhale ngayo, indlela engitshengisela ukuzwisa ngayo ukusebenza kwe-SADC lendingeko zayo kwaveza ukuthi umsebenzi wami muhle kakhulu. Engiyakukhola ukuthi yikho kwenza ukuthi bangikhethe ngithole i-first prize yona leyo ngaphansi kwe-category ye-print.
Kuqakatheke okungakanani kuwe njengentathalizindaba edabuka kwele Zimbabwe ukuthola lo mklomelo?
Ukuphumelela komuntu wonke kuyinto enhle, kuqala emulini yakhe lapho umuntu adabuka khona nasemphakathini akhulele kuwo. Mina-ke ngokuzalwa ngivelela eNkayi ngaphansi kwenduna uSikhobokhobo esigabeni sakwaMabhongwane kufudu. Nxa ngikhangela ukwamukeliswa kwami wona lo umvuzo kuyinto enhle eligugu kakhulu kimi, kodwa engikwaziyo futhi ukuthi inikeza isithunzi esizweni sami lasohlangothini engikhulele kilo nakukhampani yami engisebenza kiyo iZimpapers.
Kulabatsha abaningi abakumsebenzi wokuba yintathelizindaba, bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kubo.
Umsebenzi wokuba yintathelizindaba umsebenzi omangalisayo kakhulu, umsebenzi odinga ukuzimisela. Ukuze ube le ndonsela emangalisayo ekusebenzeni kwakho kuyadinga ukuthi ube lolwazi, ube lesibindi, ube lokuqedisisa into oyenzayo. Okuba yi-challenge kakhulu kwabentathelizindaba abasanda ukuqalisa umsebenzi, lami ngeke ngadlula kukho lokhu yikho nje ngikhuluma ngakho. Nxa ungazimisela usebenze nzima uzi-apply esibili ngokupheleleyo, uzathotha ngumsebenzi ozawuthanda futhi ngumsebenzi ozakuphumelelisa, ngoba uza kubonisa izindawo, uza kukhonektha labantu abakhulu, ukwenze ube le exposure enkulu emangalisayo, ugcine ufike kulona leli zinga engifike kile.
Hayi, amhlophe Ndlovu, siyabonga ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu wobi ngethuba onginikelona ukuthi sixoxe mfowethu, kuhle kakhulu. Asikujayelanga lokhu, thina sijayele kube sibuza abanye imibuzo, kodwa hheyi namhla ngitholile. Mboyemboye kakhulu futhi nabakhulu bami ngapha engisebenza khona ekhampanini ezimpapers for affording me opportunity yokuthi ngikhule ekwazini umsebenzi ize ngifike khona lapha. Ngiyabonga kakhulu. Nabaningi nje abangifundisa umsebenzi, abanye bakhona sendaweni ezijijeneyo, kodwa hhayi ngiyabonga kini lonke.
Mthakazi omuhle, isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi, sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwabatsha. Sophinda sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7. Oliver Lisayo ngenjabulo, igama lami nguMaigove. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sidede kancane sinikelele ithuba uNtungameli Gomo kuhlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama lami nguNtungameli Gomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene lamhlanje mfundisi?
Siqhubekeke kanjalo nje ngendaba kaJona. Namhlanje sizikhangeleke sona isahluko sesibili, kodwa sisukela ke kuverse 6 labo ofundeka khona kanje. Sisiya phambili, khepha izwi lafinyelela enkosini yaseNiniva, yasukuma esihlalweni sayo sobukhosi, yakhumula ingubo yayo, yazimboza ngendwangu yamasaka, yahlala phansi emlotheni, yamemezela yasho eNiniva ngomthetho wenkosi nabakhulu ukuba yathi makungabikho umuntu onambitha utho nasilwane nankomo namvu bangadli bangaphuzi manzi kheba bambozwe ngendwangu yamasaka umuntu nesilwane ukhalo kuNkulunkulu ngamandla yebo kubuyiswe yilona loyo endleleni yakhe embi nasebudloveni obusezandleni zakhe lelikilizwi lithathela kuleliyana esike saba lalo ngaleyana isonto ukuba nanxa uNkulunkulu esesikhuphile esezwile imithandazo lokukhala kwethu kuye sokuyamela ke sisuka lapho sikhulume into eyiyo imilomo yethu ikhulume iqiniso ikakhulu kulabo abasiphetheyo amakhosi kuthiwa kasuke ezihlalweni zigcwebezela ezibutofotofo bazehlise bembathe amasaka bazibhuqe emlotheni njengokubonisa ukuphenduka kwabo xa amakhosi esilawo elokhu esakholisa ukuhlala ezihlalweni ezibucwebecwebe besakholisa konke lokho abathi kumnandi ngobana ngamandla abalawo sisesekude nokusindiswa uNkulunkulu ilizwi lithi laba bantu inkosi yehla esihlalweni makhosi omhlaba yehlanini ezihlalweni lazi ukuthi uNkulunkulu ngubani uNkulunkulu kumele asisindise kuyini okumnandi ukuhlala esihlalweni esibutofotofo esichibilika sodwa abantu bekhala emini lebusuku uNkulunkulu uyalalela imithandazo yabantu bakhe abesesithi lawe wena ophethe abantu ingabe yisiphi isigaba okuso ingabe ngubishop ingabe ngupresident the cabinet yakhe ingabe ngumeya ingabe yinduna ingabe nje ngubaba xa ulesikhundla sokuphatha abantu zehlise uye phambi kobuso bukaNkulunkulu ukwenzela ukubana impilo zibe ngcono zalaba bantu labo kubuyiswe yilona lowo endleleni yakhe embi abantu sebaphenduka baba izidlova abantu sebaphenduka baba zinyamazana izandla zabanye zithonta igazi inhliziyo zabo zigaya izibozi kabasanakekeli omunye umuntu owadalwa nguNkulunkulu sebebona lokhu abayikho khona okungaphezu kwamandla kaNkulunkulu yehlanini ezihlalweni lezo limbathe amasaka lizibhuqe emlotheni liphenduke endleleni zenu ezimbi ezokuncindezela nokuphatha abanye abantu kubi engathi nasezinkonzweni abanye abantu kabasayi ngenxa yokuthi kabaphathwa kuhle ngangikhulumi ke ngokomhlaba kwesinye isikhathi uyamangala ukuthi abantu abaphethe abantu abadala umfanekiso kaNkulunkulu nabantu abafanana lawe lami kumbe kule dimoni elahlala phakathi kwabo kabehle ezihlalweni bavume baphenduke ebubini babo lithi lizwe uNkulunkulu uzakuzwa abona amakhosi ezehlisa esenza okubonakalayo ukubana bazisula ngobuba abalaba ezandleni zabo uNkulunkulu uzakulalela asindise abantu bakhe yilo lalowo olamandla phezu kwabanye abantu kazehlise uNkulunkulu uzaletha ububelo ebantwini abasindise asikhulekeni Baba Thixo ingcwele ilizwi lakho liyasitshela ukubana wena kawulankosi kawulabani abaphathi labaphethweyo ngabazehlise wenzela ukubana sithole umsa wakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Sabonga kakhulu Jakeli Dala kuNtungameli Nkomo. Iqembu leInkazimulo Afro Soul selethule indlikizane yengoma ethi kuzolunga.
Sanibonani bakwethu igama lami uClement Ndebele osuka eLupane ngimele iqembu iNkazimulo Afro Melodies sishaya uMaskandi iNkazimulo Afro Melodies lila madlalade ayi 2 ela kuqala lithi umlabalaba esilethula manje lithi kuzolunga. I-album le ethi kuzolunga sinikeza ithemba abantu ukuthi madoda kuzolunga ngelinye ilanga kuphela noma kungalungelanga thina kodwa abantu abethu kuzobalungela ngelinye ilanga kuzolunga. Nginikeza ithemba ebantwini bakithi emndenini lizwe lonke ukuthi hayi kuzolunga, babekezele.
Sibafisela idlandla kwezomculo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele esibesilazo. Sebesidlula ikhulu lamajumi amahlanu 153 abantu asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bafuna ukuvala ngci umngcelo wakwele South Africa nele Zimbabwe ngolwesihlanu. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.